Uhulumende uthi sokulabantu abalichumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele Zimbabwe kulandela ukutholakala komunye olegciwane leli kobulawayo izolo. Abantu abathathu sebabulawa ngomkhuhlane lo. Umbiko wethulwe luhlangothi olubona ngezempilakahle luthi impilo Central Hospital izaqala kusasa ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane we-coronavirus. Kule mitshina esanda kufakwa esibhedlela lesi yokuhlola abantu ngesikhathi kulabantu ababili edolobheni leli asebetholakele belomkhuhlane lo. Odokotela bathi lokhu yikho okufunakalayo nxa eleZimbabwe lifisa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abanengi emhlabeni wonke jikelele wabulala abanye njalo abanengi. Inhlanganiso yeGlobal Fund isanda kunika eleZimbabwe izigidi ezinhlanu zamadola $5 million yohlelo lolu. EleZimbabwe okwamanje lilohlelo lokuvalela abantu ezindlini okumele lugqitshwe ngeviki ezayo, kodwa kukhanya engazani kuzangezelelwa insuku zokuthi uZulu ahlale ezindlini loba nje abantu abaningi bekhala ngokuswela ukudla lokunye. UDokotela Rudo Kumbo uthi kuqakathekile ukuthi kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19 ngendlela zonke.
Lo mkhuhlane ngumkhuhlane odurayo, ngumkhuhlane ofuna imitshina yohlobo phezulu. Thina njengosapho lweZimbabwe silokho sisasadalala sisadinga leyo mtshina. Siyalicela ke bakwethu ukuthi lizivimbele lingabanjwa ngulo mkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwana engamatshumi amabili ugeze ngesepa. Uma usenelisa geza usebenzise isanitize. Kuye kuthi kulaba abayinelisayo ukugqoka ama face mask hayi liwagqoke kodwa uwasithi uyigqoka uphinde uyitshintshe. Kulaba abafuna ukugqoka ama gloves kusukusele ekuseni kuze kuyefika ntambama, hayi ngiyakucela Zulu, kuqakathekile ukuthi ungathinta ulutho utshintshe ama gloves.
Abasekela ibandla elibusayo baluncoma kakhulu uhlelo lolu. Umnumzana Believe Gawule ngomunye wabo.
Abantu sebekuzwisisa ukuthi umkhuhlane lo umele uqedwe ngendlela yokuthi abantu bachume besendaweni zabo. Njengalokhu njalo abantu benanzelela belo hlupho olukhulu kakhulu olokudla lako konke ukuswelakala kwento zonke ezidingakala empilweni zabo zasuku zonke.
Kodwa ukhansela wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abantu bathole nzima.
Noma nje silamukele uhlelo lokuncindezela ukumemetheka kwalo mkhuhlane, kodwa inkinga esilayo abantu beZimbabwe baza kufa ngesilwane lesi esiyindlala. Becatshele lesi silwane esibhonga egangeni okuthiwa yi-corona. Xa kuliqiniswa selukuthi ingaba ezaba khona limtshina, singakwamukela kakhulu sibili, kungasiza abantu.
Kusenjalo umphathintambo wogatsha lwezisebenzi uSicamfundo Paul Mavima uthi sebelungisa umthetho wokuvimba amakampani afuna ukuxotsha izisebenzi ngenxa yohlelo lokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. UMavima uthi manengi amakampani afuna ukwenza lokhu. Ingcweti ebona ngokudlelana kwezisebenzi labaqatshi umnumzana Davis Ndumiso Sibanda uthi kumele izisebenzi zikhulumisane labaqatshi ngomsebenzi wazo.
Umkhuhlane we-corona yinto entsha esingakaze siyibone, njalo imithetho yethu eyezisebenzi kayilungiselelwanga ukukhangelana le mkhuhlane enje esithi thina yimkhuhlane egoqela umhlaba wonke. Ukulungiswa kwemithetho yethu wakhangelele nje imkhuhlane ejayelekileyo, umuntu ongathatha khona isikhathi sokuya kwelatshwa lokhu okuthiwa ngesilungu i-sick leave aphenduke, kodwa lokhu okuvalisa amakhampani kazange sihlangane laso. So into ephazamisa izisebenzi kakhulu yikuthi azikwazi ukuthi ziyabuyela nini emsebenzini, kazikwazi ukuthi imisebenzi yazo iyabe ilokhu isekhona. Njalo lesi sifo esikhuluma ngaso asikasiboni kangako eZimbabwe, ngakho kuzima ukuthi sithi thina sikhona kakhulukazi kumbe sikhona ngokuncinyane, sizwa nje lapha lalapha kulabantu abafileyo, kulabantu abagulayo, singakatholi kuhulumende ukuthi bangaki abantu abafuna abalomkhuhlane lo. Kuzima ukuthi sithi thina abantu bazabuyela njani emsebenzini.
Uthi abantu gabalaqiniso lokuthi bazathola iholo labo kumbe haji.
Abantu bahlezi ezindlini abakwazi ukuthi bazahola, kumbe kabasoze bahole abanye njalo bahle batshela ukuthi hayi njengoba singasebenzi umse imali kalizwe kuyihola so abantu abakhangelane lendlala ukuthi babe besenza yenza okunye ukuthi baziphandele njalo kokwenza yenza akukho ngoba kuthwani abantu bahlala ezindlini
usibanda uthi abazisebenzayo bathwele nzima njengoba bephila ngokuthi bathenge bedangisa impahla lokunye okufanayo
abaningi kakhulu eZimbabwe bayazisebenza so abantu abaningi khathesi abazisebenzayo basebezimeni bokuthi bazaphilisa njani imuli zabo ngalesi sikhathi inyanga iphelile iyaphela kufuneka ukuthi babhadale lapho abahlala khona abanikazi bezindlu bazafuna inhlawulo ukudla kuyafuneka abantwana bazavula sikhuluma nje izikolo zivaliwe kodwa kuthi abantwana babhadala inkalakatha zemali ezingama exam fee bayithatha ngapha abantu imali yokubhadala zonke lezi mali
izisebenzi emhlabeni wonke jikelele zibhekane lodubo lolu njengoba amakampani evaliwe kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.